sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 kulesihlanu mhla ka 2 Mpalakazi 2022 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Members of the public are informed that new sublineages of the Omicron variant of COVID-19 have been detected in Botswana. The sublineages of BQ.1 and BQ.1.1.
Abe Zimbabwe abahlala kule Botswana sebesasevela ukuthi umkhakha omutsha we COVID-19 osutholakele kulelo lizwe ungaphambanisa ikhefu yekhesimusi. Ukuqhubekela phambili ukufuthelana kubandla le-MTCT ekukhelwa ngumnumzana uJudas Monzora. Ludluliselwa phambili ukhetho lwama-by-elections eBinga kube kumele lwenziwe kusasa. Uhlelo Woza Friday kuliviki silomhlabeleli womdumo werumba uZizwe Sibanda ozibizwa ngokuthi ngumdaweni wezomculo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ele Botswana lithi selithole olunye uhlobo olugciwane lomkhuhlane we-COVID-19 elikumuli yinye lalolu khathesi olubizwa ngokuthi yi-Omicron. Lokhu sokudale ukukhathazeka okukhulu kuzulu oselizweni lelo okuqela abeZimbabwe bona abalungiselela ukuya ekhaya ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. UMqondisi Dube usedulela lolo daba.
Isikhulumiso gaja olubona ngezempila kahle kwele Botswana umnumzana Christopher Nyanga uthi akukabile sizathu sokuthi uZulu ayethuke emva kokutholakala kwemikhakha emibili ye-COVID-19 yona le iviki.
Members of the public are informed that new sublineages of the Omicron variant of COVID-19 have been detected in Botswana. The sublineages of BQ.1 and BQ.1.1
uZulu uyaziswa ukuthi sekutholakale omunye umhlobo we-COVID-19 okumulinye lomhlobo we-Omicron.
Unyanga uthi ingcwethi ziphezu kokudingisisa ukuthi kambe imhlobo emitsha le ingabe imumetheni.
Scientists are still studying the behavior of these sublineages in order to conclusively determine.
Ingcwethi zisacubungula ukuthi umhlobo lo uyamumetheka masinya, uyabulala kumbe kawuvumi ijekiseni ye-COVID-19.
Noma kusenziwa uphenyo phezu kokuthi imihlobo le ingabe iziphatha kanjani kungakathathwa izinqumo, abanye abeZimbabwe kwele Botswana abafana lonkosikazi Sindiso Sibanda bakhathazeka ukuthi lokhu kungagcina kuphambanisa injabulo yokuthakazela ikhefu lekhisimusi lokwamukela umnyaka omutsha.
Kodwa akusasethusi kangako ngoba sesikwazi ukuthi i-COVID into okumele siphile layo. Lanxa nje sikwazi ukuthi sesilungiselele ukuthi siye emakhaya siye kukhefu. Ukuthi engxenye yabomthetho bangasalisa ukuhamba bagcine sele senza ama-lockdown, kodwa thina nje singabantu singuZulu sesikujwayele lokhu, sesikuthatha njenge-flu nje eyansuku zonke. Sesikwazi ukuthi nxa usule-flu, usukhwehlela, usutshaywa likhanda, uyathatha ama-immune booster akho, udle kakhulu ama-orange, unathi itiye le-lemon, ufuthe impilo yaphambili. Hhayi, akusasihluphi kangako lokhu, sesikujwayele.
Umnumzana Mdokozo Thebe yena ohlala eHabroni uthi kazwisisi ukuthi kungani ukuthi uma kukhayelelwe ikhefu kuqhamuka eminye imhlobo ye-COVID-19.
Mina kungani kuyangicaka ngombono wami, so ngani abantu laba abaphethe amazwe, why this COVID wasn't detected a long time back kuze kukhethe inyanga. Phela izinto ezinje ziyagcina zisesabisela ukuthi ucina ususizwa sokuthiwa i-movement kumbe namabhoda asevaliwe.
eleBotswana elo elaba yilizwe lokuqala ukwazisa umhlaba wonke jikelele ngokuqhamuka komhlobo igciwane ele Omicron nyakenye ngolwezi. Udokotela Sikhulile Moyo odabuka eZimbabwe ode eyisalwane seBotswana nguye wabamba umkhuhlane weOmicron. Imihlobo le noma nje itholwe kwaqala eBotswana ibahile emazweni awezekazi leEurope lele Asia lapho okule China eke yavimba abantu ukuhamba hamba kwamanye amadolobho phansi kohlelo le-lockdown. Ukumemetheka kwe-COVID-19 emazweni amaningi kuqala eZimbabwe leBotswana bese kwehlile okwamagama okwabona inkokheli yekethisa imigoqo yafakwa ukuvikela ukumemetheka lokuthelelwana komkhuhlane lo. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngisabron kweleBotswana.
Solo dilisele pambili ukhetho lwamabhayi elections ebhinga okumele lwenziwe kusasa. Umabhalane kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko uNumzana Nick Mangwana wethule umbiko lo namhla enkundleni yokuxhumana yeTwitter esithi kulamalunga ebandla leCitizens Coalition for Change okuthiwa kabahlawulanga ngemfanelo imithelo etshiyeneyo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe loMnumzana Kundakwashe Munsanka okubandla leZANU PF ebhinga.
Dube okwenzakalayo ukuthi after inomination court mhla ka 2 November 2022 kwasuka la kwaba lesikhathi ngiyakholwa kube umhla ka 11 kusiya phambili lapho esezwa khona ukuthi iZANU PF ifuna ukuthi iphikise inomination yama candidates ethu amahlanu kusho ukuthi ku ward 23 ku ward number 6 ward number 8 low ward number 10 so ama ward ona lawo bawa low ward number 15 but lawo ma ward ama candidates ethu ayelezikwelethi kodwa thina sasikwazi ukuthi abantu laba basebe nominative so bazosuka ke laba bantu baye court besiya kuthi laba bantu kaba nominatewa ngakuhle okwenzakalayo nje lapha yikuthi iZANU PF Dube ivele iyesaba ukuthi kathesi kakusela lapha bangawina khona yikubona ukuthi umsindo ngapha ebhinga kathesi uyamangalisa kakuhlaleki abantu sibelala phandle isizathu yikuthi bayakwazi ukuthi bona vele akusela lapha bangawina khona
lo ke umnumzana Prince Dube Kosibanda athi unozana kutakwashi Musanka Usibanda okubandla le-CCC. Ake sizokukhona manje uNomzana Kutakwashe Musanka okubandla leZANU PF.
Ukhetho olebhinga ngithiwa ngesilungu lususpendiwe alukabi lama-dates. Kukhanya mhla ka 4 January ikho lapha okuyaba khona le court i-verdict yakhona. Esikutsho yikuthi umthetho wona uthi umuntu nxa efuna ukuba ngukansela akamelanga ebe lesikweleti esekansel amalangeni akwana 120 days before inomination court. Kwatholakala ukubana out of 6 ama-candidates we-CCC abangu-5 balezikweleti zebhinga rural district council. So kwathi kwenzakele izeki yona ayisakukhangelisanga lokhu ibafaka kuma-nomination. Okwaba yinto iZANU PF yakudobha yathi kudobhile iZANU PF yabesiya e-court.
Lo ke umnumzana Kutakwashe Munsanka okubandla leZANU PF. Kusenjalo ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission isidonselwe emthethwandaba we-High Court yinhlanganiso ezimeleyo e-Project Vote 263 phezu kokwala ukuveza uluhlu lwabantu abalilungelo lokuvota olugcinwa kumakhompyutha i-electronic voters roll. Amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ayiwo amela ilinhlanganiso afikise udaba lolu enkantolo izolo. Umqondisi we-Project Vote 263 uNozana Youngerson Matete uthi bathethe lelinyathelo ngemva kokuzama kaningi ukuthi iZEC ibatholise i-voters roll kodwa isala. Ngeviki edluleyo umeli weHarare North ePhalamende uNumzana Alan Norman McCann olilunga le-CCC laye uvule icala ebophisa ikhomishini le phezu kodaba olufanayo. IZEC ithi ayila electronic voters roll, ithi abafuna uluhlu lolu kumele bethenge i-voters roll edindwe emaphepheni yona ebiza inkulungwane zamadola emelika ezingamakhulu phose amabili US$187,000 ukwalo lunye. Uyaxokozela kubandla le-MTCT ekukhelwa ngumnumzana Douglas Monzora esimangalelwe emthethwandaba ngumnumzana Norest Marara othi utshiwe phandle kokhetho lokudinga umongameli omutsha webandla leli. UMarara uthi bekufanele abancintisayo bekhethwe nguZulu hathi idalele i-National Council. Kodwa umnumzana Lloyd Damba, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MTCT, uthi uMarara ukhuluma angawaziyo.
When he's saying that he was not given the opportunity because he says he wants democracy, the National Council snubbed him because he is not known. So you cannot blame democracy for not accepting you, for not choosing you, for not electing you. This is a democratic process. You cannot impose yourself on the people. That is exactly what he's trying to do. He's not suing Dr. He is not suing the President Mandora. He is suing the National Council for his unpopularity for rejecting him.
Uthi uyasimangalela ngoba ufuna ukuba kube lokukhululeka ekukhethweni kwabantu kubandla lethu. I-National Council kayizange imkhethe ngoba kaziwa. Angeke athi akula demokrasi ngoba kakho engazami ukuziphosela ebantwini. Yikho lokhu akuzamayo ubophisa i-National Council ethi kaziwa muntu wangena kubandla leli kulandela ukukhethwa kwakhe umongameli webandla. Wangena ku-National Executive kulandela ukukhethwa kwakhe libandla lethu. Wayengaphi umuntu lo? Wayekuseliphi? Wayekudistrictiphi? Wayekubranch iphi? Ubani wayengumfunisihlalo wakhe? Ibandla leli alikhulumi ngabantu nje. Ufuna ususwe uDokotela Msengezi, uVincent Tsvangirai nabanye. Asikwazi ukuba uzamani uyadlala nje.
Decide to disqualify them. And these are the people that you were appointed with on the same day. And now he's crying simply because he was not elected. I don't even know what to define it. It's a joke.
UMnumzana Lloyd Damba, yisikhulumeli sikamongameli webandla le-MTCT. Bexoxa le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Ambrose Sibindi, okunhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association.
Kuyatshengisa ukuthi sikhanda ukuthi abantu labe kuwa-podcast bathi abe ngabantu abafuqa kakhulu idemokhrasi, ikakhulu ngakhangela abantu abaku-opposition noma okwenza sibiza leyo limpathikala sithi thina ile demokhrasi. Kodwa sokubuhlungu ukuthi sikhathe sikhangela lokokwenzala ku-MDCT kulawomarara lomonzora kasesibona umarara ngathi sesiye ecourt ukubana afuke ukuthi layangena lo presidential candidate ephathena le. So kubuhlungu khona ukuthi lo uthukuluzana phose uyadinga sukuthi nxa sihambela le iphathi ngathi kulama-factions lokuxabana kulokungazwisisani phose engxenye lokuthi abantu bakhuleke kuge-democracy yakhona iyashoda abantu behambe amakhoti engxenye phakathi kubanye abavakelana phandle kulokwesa abantu ukuthi hhayi umarala bengangena adiwaye lo monzola engxenye laba lokumonzola bayesawuthi bangadliwa sibona ngathi i-confusion ekhona eyenzakalayo but eqinisweni khona okungakuqhubeka kuyadinga ukuthi hhayi ubathi MDC uziqhubekisela phambili kuzabanzima nabo nabele sebeqabana bona.
Kuqakatheke kanganani ukuthi kube lalokho okuthiwa ngesilungu internal democracy nxa kubuya amabandla nje?
Kuqakatheke kakhulu ngoba okokuqala phela i-party e-opposition ikhangele ukuthi lise iyengena kupower. And ukuze uthele osekelo labantu, abantu baqala bakhangele ukuthi lina liziphatha kanjani. Kodwa ngendlela abaziphatha ngayo khathesi kuyakhanya ukuthi likhulelani ibandla kulakukhululeka abule democracy. Kuthoni lokho? Kuthi ukuthi nxa usikhangela kubahlali bezimbabwe sokuthiwa sofanele ngivote, ibandla elinjalo liyancedisa ukuthi lithole usekelo labantu ngoba abantu bahle baligelele baleyise babona ukuthi nxa behluphana kanje besayi-opposition bangangena esikhundleni lokuhulumende sebenamasosha sebele-army bangathi so lokho kutho kutho ukuthi hhayi ngendlela abaziphatha ngayo benza ukuthi nabona-ke abantu ababalandelayo abayingoswana bahle babaleyise bathi nanje kusele kuyikukhokheli kuphela abantu bethiyane le-MDCT beziphatha ngendlela abaziphatha ngayo.
Kuyini okwenza ukuthi vele kube lokuxokozela okungaka nxa kusenziwa okhetho kumabandla wonke nje eZimbabwe?
Okokuqala ukuthi sesingabantu abaningi abafisa ukuthi azingathi abapower 100 abanye abafundi babuse lanxa abantu bengasabathandi. Yikho nxa abantu bengena sokuthiwa kuya amakhombisi amaphathi ngokuthiyana kwawo ngobuningi bawo omunye lo munye uyakhangela ihambe leyo ofuna ukuthi angenzane lami ngingamela yini engabona ungathi engamkhuya lo kuthiwa yi-thread ngesikhiwa uyasisamvayele phandle uprose ukucawa ngezindlela abantu esaluza esingathi thina yi-focus lezizini eyokuthi injengoba kutholela phandle ukuthi singene uhulumende wezane siqhubeke siye phambili sesilisana thina sodwa ngokwenza njalo futhi senza izanti yezi iqhubeke ibusa ngoba sesigonana thina sodwa so ngamafithane abantu sebenzele izikhundla sebalahlekelwa indoda ebanzi ukuthi indoda kwama-political parties kakhulu ama-opposition ukuthi sicineni njengamazimbabweni sisilise iZANU-PF sikhuphe iZANU-PF sibe nerhulumente ozahlonipha abantu sibe ne-development umnotho welizwe uvuselelwe abantu baphile ngcono lokho ababekhona kathesi.
Mnumzana Ambrose Sibindi ukunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association besixoxa laye ekoBulawayo. Siyasikhangela esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuqhamuke udlakela lokulwisana ngenqindi edale lepalamende kweleSenegal izolo ngemva kokuba elinye ilunga lesilisa laleli dale lebandla eliphikisayo litshaye ilunga lesifazana ngempama lona lamjikijela ngesicathulo ngesitulo ababili labo bagcina betshana ngenqindi. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Ukusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku umncintiswano wenguqu wokudinga intshantshu zomhlaba jikelele uWorld Cup 2022 odlalelwa kwele Qatar sekudale inkulumo ngemva kwezinqumo ezithethwe kusetshenziswa iVAR ezidale umehluko kumpumela yeminye imidlalo. Kubika uJoseph Njanji.
Intatheni zindaba ezemidlalo uPraise Dlakama wakoBulawayo ngomunye wabasola inguquko esilethwe kusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku uWorld Cup 2022.
Ku-introducer kwe-technology ebhoreni inasmuch as sakuthabela kakhulu ukuthi kuyanceda but nxa sesikhala iWorld Cup le sokuningi osokwenzakele osokusitshengisa ukuthi sokususa iflena lana esasilayo ebhoreni like umuntu even engahlohla kathesi lasagijima ethaka ngoba semelela uqasa bona ukuthi yigumbe yasogo. Ngoba sofa nxa sigala kuWorld Cup ama-decision amaningi ase-questionable sokwenzakala into eziningi ezenza ukuthi sibe lokusola. Ungakhangela igoli nale eJapan ukhangele i-penalty ephiwe uMessi le first game so far i-technology isikhiphe ububhora lobuyana esasilawo so I think sokumele at least bayi-minimize ingabi ningi kakhulu olo mpembe baphiwe amandla sibile ukuthi ibazidecidele e-ground ngoba singaqhubeka kunje so I think kuyagcina sokusenza ukuthi ibhora licine lingasachazi ngendlela thina esabe silikhangelele ngayo.
Umqeqetshi wahambisa iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu kumidlalo yama-Olympics yaqhutshelwa kwele Brazil ngomnyaka 2016. Ushadrack Mlawuzi uthi yena uyayamukela inguquko elethwe kusebenzisa indlela zakulezi nsuku kumidlalo yezwe zomhlaba.
Athesi akusela sikhathi sokuthi ama-teams ayenze i-time wasting ngendaba yokuthi sokule technology entsha esetshenziswayo to calculate isikhathi esizadlala ama-stoppage, ne-substitution, nama-injuries, lalapho ama-players singathi kumbe ibhora lima khona. Then i-technology eyinye esinazilela ku-World Cup relabili lama-sensors lokuthi lincedise uref ukuthi nxa kumbe sokule offside.
Kwalandela umdlalo wenguqu eyisakhamuzi sakoBulawayo uThando Bhebhe laye uthi amathuba okuba lokuqilibezelana asenciphile kakhulu ngaleli nyathela lemitshina.
Mina ngokubona kwami ukungena kwe-technology kwezebhora kuthuthukisile ibhora ngenxa yokuthi kuyenze izinqumo ezazingakwazi ukuthatheka kudala zithatheke lula kathesi. Izinto ezazingabonakali ngeliso lenyama sezibonakala lula ngemtshina. Yikho ngisapota ukungena kwayo kwethekhnoloji kwezebhola. I-FIFA kubamele iyenze imizamo yokuthi iyehlise izikhathi ezithathwa ngo-referee ukuthatha ama-decision. Kwamele kube le efficiency mangingakubeka ngesikhiwa befundele ukuyisebenzisa fast i-VAR.
Abalandeli bomdlalo wenguqu baphikisane kakhulu ngegoli elihlohlwe liqembu le-Japan lidlala lele-Spain ngolwesine ngemva kokusetshenziswa i-VAR ukuze kubonakale ukuba ibhola belingaphumanga yini enkundleni phambilini kokuthi ele-Japan lihlohle. Ukunqoba kwe-Japan sidla i-Spain nge-2-1 kudale ukuba omabili lawa maqembu adlulele kusigaba esilandelayo kumncintiswano ephuma kusibaya sika group E ukuthi eGermany libuyele ekhaya. Amanye amaqembu asefinyelele esigabeni esilandelayo ngabalisa eNetherlands, Senegal, England, USA, iArgentina, iPoland, iFrance, Australia kanye leMorocco leCroatia. Namhlanje ipho kuzakwazakala khona amanye amaqembu azadlulela phambili ephuma kusigaba sika group G, lapho kuleqembu eliphuma kuzwekazi leAfrica eleCameroon lona elidlala leBrazil, kanye laku group H lapho kulelizwe leGhana lona elingqikelana leUruguay. Imele isibe 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga kakhulu ke Joseph Njanji, siwubikele mfowethu ukuthi uhambe njani. Namhlanje sibikele njalo loZulu imidlalo namhlanje ku group H. iSouth Korea inqobe elePortugal 2-1. Siyakwazi ukuthi kuleminye njalo imidlalo kade idlalo namhlanje, sibonileke iGhana ingqikelana leUruguay. Uruguay kunapho inqobe iGhana 2-0, kutsho ukuthi iGhana leUruguay seziphumile kumdlalweni lo. IPortugal leSouth Korea kugroup H izo sezingene kusigaba esilandelayo esibizwa ngesilungu ukuthi igroup ye-16. Kuzobuya ke imidlalo ebuyayo ke ngesikhatshana esilandelayo. Siyabona ukuthi iCameroon iyabe incikelana khona ngale ke leBrazil kwele Qatar. Singazi ukuthi kozala nkomoni, kodwa iCameroon abanye bathi bungazani ilume kubisibili kakhulu ngoba kukhanya ngazani kayitshayi kangako. Kuzobuya ke iSerbia iyabe incikelana ke leSwitzerland. So ke kumnandi kakhulu konokho ke okwenzakala khona ngale kwele Qatar. Sikhuluma njalo ke iSenegal leMorocco sezingenile kusigaba se-16 yena leyo. Siyakwazi ukuthi kusuka kusigaba se-16 sokungena ke ama-quarter finals. Singazi ukuthi kuzwekazi le-Africa iziphi eziyaphuma khonapho ke kumbe ziyangena kusigaba sama-quarter finals. Okwamanje ke sithi ke libukele umdlalo okhanya zani uzaba mnandi, umdlalo weCameroon leBrazil. Kube sokuya njalo iSerbia leSwitzerland, abadlali nje bathela amanzi. So ke hayi kunjalo ke kwezomdlalo. Ye, so ke siqhubeke siya phambili.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Kuhlelo Was a Friday liviki silomhlabeleli womdumo oyirumba uzizwe Sibanda ozibiza ngokuthi ngumdaweni kwezomculo. Umdaweni uhamba leqembu lakhe ele izingonyama njalo baphethe idlaladi labo elitsha. Untungameli Ngoma weStudio 7 usipha lolo daba.
Sizwa yako hingwe e Plumtree ehlabela ikwele South Africa.
Ye inkomo linjani babanye binyelele nakubalaleli umuntu kalahle khala ngomuntu. Ngisho ukuthi ibanga sesikuhambile manje sesileli dlaladi lesine sesinama album awu 4 ngempela awezingwenyama ndelele lamanje elithethezembu yaphakwa abantu baliyamukele kakhulu. Ubela babonise uthando nakho kubonisa ukukhuphuka mpela ngiyayithanda kakhulu indlela abantu abasupporte ngakhona this season.
Idlalade leli lilengoma eziyisishiyangalombili ezigoqela ethi Choose Masikhethela, Ntulika, Thobele Mbongolo kanye lethi Funda Kwezakho. Lakho mtawini balithola njani?
Abafuna lelidlalade kusho ukuthi bengathinta mina la ku WhatsApp na kuma calls ngiyatholakala ku 0655342492. Ya uyangithola lapha mina uqoko umuntu kalahlwa sibili lapha sikhuluma ulithole sikhuluma ukuthi yabo ungathi nami ngingapha eGoli makuthi uyabo sekhaya ukuze ngikwazi ukufunisikisa kuwe. Ya ungangithola kulezi number ku WhatsApp na kuma calls ngiyatholakala.
Abalandeli ubashiyela wapha mazi.
Yey kubalandeli ngitabalandeli mina mabayi bambe lapho senze ukubhimba lapho bengabe sayiyeka and ingoma iyeza and ingoma ikhona isazoba khona futhi ingoma so mabayi bambe lapho bengabe samuva lapho ngoba ngibathanda kakhulu nje endlela abangithanda ngakhona abathanda ngakhona esinye zokubhimba sinje zokutabayila so mabayi bambe lapho bengabe sayiyeka ye khili khili
uphuma ke enkundleni umdawini leqembu lakhe leyizingonyama ngale
sizwa ukuthi sithini kona ngale eyingwe uyazi sengigide lapha ngaze ngaginqa okunye ngikubone so ke wathi ke ngithule isithukuthuku yekule doku lomhlanje ke sikhangela ukwenzakala kumncintiswano wenguqu wamazwe omhlaba okuba nginkezo FIFA World Cup 2022 kona ngale ke kwele Qatar singakwethuka nesihlobo sike sikhangele esigokhela namhlanje abezimbabwe abahlala kwele Botswana sebesisabela ukuthi umkhakha omutsha we-COVID-19 usutholakale kulelo lizwe ungaphambanisa ikhefu lekhisimusi. kuqhubekela phambili ukufuthelana kubandla le-MDCTT elikhokelwa ngumnumzana Tagias Monzora. Soludluliselwe phambili uketo lwama-by-elections ebhinga obemele lwenziwe kusasa. Kuhlelo Woza Friday kuliviki besilomhlabeleli womdumo weRumba uZizwe Sibanda ozibizwa ngokuthi ngumdawini kwezomculo. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalisayo ngumthembo osithembayo uGift Dube. Lilale zulukandaba. Sibe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.